nxa unomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela i-school fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi imuhlile layo. So kuyafanana-ke nelizwe, ilizwe nxa lilalabo abalikhokhelelayo, sikhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela-ke ezomkhonomi kathesi eZimbabwe, okuliqiniso sibili eliqinisekileyo yukuthi-ke labo abasukusayo ezomkhonomi eZimbabwe ungani ziyabakhulela. Zibakhulela-ke abafuni kuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi baze bayenelise ukuthi bancediswe yilabo abenelisa ukuthi bona babancedise. Lalo futhi-ke bale uthupho olukhulu lokuthi lapho abehluleka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi yiye olwenza behluleke. Ikanti-ke hhayi ukwehluleka kuthi ukuthi khona ulwazi akungalwalo. Njalo ekubuseni lapha kwesinye isikhathi nokubusa kwangikhona uyakungakuphiwanga, phela into lezi ziphuma egazini, zisegazini. Ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwe, kuyatshengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu, ngoba thina sisuke kumkhonomi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980, sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu-ke hhayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uya muzi uyakhuluma ubaba uBhebhe babagawule. Kuthiwa sokulehlulo kuyitolokhu, kuthi kulehlule kunjalo lisuke lidinga abathakathi lapho kungela abathakathi khona.
Ye ngiyamuzwa Sibili Mzuku laphana, ngiyamuzwa uBhebhe uyakhuluma Sibili. Ye kodwa owami umqondo uthi mina engikubonayo ukuthi abathakathi bakhona, abathakathi bakhona abakhona vele abaloya emini lebusuku. Ngoba ungakhangela ukuthi isabhoti yethu ekhona kwe-economy inganani, isenziwa ngubani, kuyacaca khonokho. Ungakhangela umumona lwesiphakathi kwayo, okuningi kwakhona nkomo yisabhotaji kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo abafuna ukuyihlulekisa uhulumende. Khonokwana ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamatsoti lamasela atentayo. Manje nxa umthuli uyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha njengegundwane, naye kuyavala ngapha, elinye isela libhoboza ngapha, amasela abhoboza ngapha. Umthuli ngumuntu engalaliyo esebenza ubusuku lemini, kodwa amasela la lamatsoti la amfune ehlulekile. Kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka, awona adinga ukudla kuphela, abakhethi ukuthi badlani. Yilaba labantu abangadlale le ngcekeza nje. Even nxa ungagoqela imali ngothuvi bangayigezisa bayisebenzise, lanxa ungathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa behamba belithengisa abantu bakhona esilabo lapha eZimbabwe. Angikhulumi ngokwamabandla ezombuso asezepolitiki, hhayi ngikhuluma nje ngomhlobo wabantu, imikhandi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo. Okuyinto zokuthi baleyakhe bona bayalibulala labo ilizwe, yikho uhlupho esilalo ngabantu amaZimbabwe nje esilawo. Kade ezamso kugcwele amasela, kugcwele i-corruption, kugcweleni yonke into kuyafanana nje.
Naso baba Bhebhe.
Bakithi ngike ngitshilo ngangikhuluma lapho ukuthi nxa ungubaba ungabona imuli yakho isehluleka ngoyiqondisayo. Yabona-ke kulicala kumbe ngithi akukho emthethweni ukuba nisiyela. Sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu, sine-anti-corruption okufanele ukuthi ibophe abantu. Bathe sikunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balutshwana babotshwayo i-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayimvolved i-corruption yale ekhulunywa wabo Gawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe. Ofithi ukuthi nxa kufanele ukuthi ngababothwa kababothwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa kumbe ngabantu be-anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisi into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda, ingavele ibona ikhanda ishaya sonke sibonile. So kutho ukuthi lapho lehlupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona. Nxa singazange silungise khona phana phezulu, ngibonake akulanto esizayenza, ngoba imithetho ikhona ebopha abantu, amapholisa akhona, iy'ngadi ezibotshwayo zonke zikhona. Why abantu bengabotshwa nxa kuwukuthi bayagama benza okungayisikho? Ngizakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha. Lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu bhenki okufanele ukuthi iboneke umuntu imali, athe sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi, abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganinika futhi abantu imali. Ukhanye ngani layo uhulumende kavele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo babagawule sesike sezwa umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende. Abanye bathi abantu labo kababotshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho.
Baba Nkomo, abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa, upresident umnangagwa abe lipholisa, abe yizakhi, abe yikho konke, abe yikhothi. Amasela la nxa ebanjwa engaya ekhothi, ekhothi iyabayekela. Ngibona amanye amasela e-Victoria Falls ngale town council yena la e-MDC kade bebanjwa beyekelwa. Abe-CC bona bana wonke kumbe ngaye ezanu P_F amasela akhona kumbe lani amakhothi afike abayekela. Izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamaZimbabwe sibambane. Kanti ngani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile. Indaba engabambani beshola amakhosi ukuthi indaba esekele ukubopha amasela.